sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 25 kuNhlolanja 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Angikuboni mina i-African Union izama ukubuya kathesi ukuthi umgabe kabuyele esikhundleni lokho nephuze. That will never happen. Umgabe should just accept that.
Umnumzana Robert Mugabe uqhubeka ekhala ngokugenqulwa kwakhe embusweni esithi kumele uhulumende wakhe ebuyiselwe esihlalweni. Kodwa incwadi zithi inkomo ingazala umuntu.
Ma ungayanga vota uyabungatshengisanga ama rights akho lento oyisolayo ongayithandiyo elizweni eyenziwa nguhulumende obusayo.
Ibandla lezaphu lenze umhlangano ekhezi namhla lakhuthaza abangakabhaliseli ukuvota kukhetho oluzayo ukuthi bayebhalisa ukuze kususwe iZANU-PF embusweni. Kwezemidlalo silempumela yomdlalo weZimbabwe National Army Charities Shield okuphakathi kweHighlanders leDynamos. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Robert Mugabe uqhubeka ekhonona ngokugenqulwa kombuso wakhe njalo esithi uhulumende wakhe kumele buyiselwe embusweni. Iphephandaba leThe Standard libika ukuthi uMugabe utshele abantu abaze edilini lokuzalwa kwakhe endlini yakhe ngeviki edluleyo ukuthi uthukuthele kakhulu ngokuhluthunelwa intambo zombuso libutho. Uthe njalo akusela mbuso okhululekileyo eZimbabwe ngoba abantu bebulawa njalo behlukuluzwa libutho. Ukhonone njalo ngokuthi uhulumende semthathele izimota kanye lezisebenzi zakhe. Umgabe uveze njalo ukuthi uMongameli Mnangagwa ucele ukuhlangana laye kulandela ukukhonona kwakhe ngokususwa embusweni. Kusiphathamandla somanyano we-African Union ngeviki edlule. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kusobala ukuthi uMugabe lokhe efuna ukubuyela embusweni. Nanku eseze wacela i-African Union ukuthi ingenele kudaba lweZimbabwe uhulumende wakhe abuyiselwe esikhundleni. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele uthi ngeke kwenzeke lokhu.
Wonke umuntu kumele bekhangelele ukuthi uMugabe kathabanga ngokuphuma embusweni ngoba karizayinanga ngentando yakhe wakhithwa ngamasotha esebenzisana loMnangagwa sebefithi yena sehlale kakhulu. So ngethemba lapha khona vele uzondile ngoba yena ngendlela ayekuhlele ngayo wayeexpect ukuthi uzahamba kwiCongress efike ekhethe lowo afuna ukuthi ethathe yena nxa engasekho. So it's expected ukuthi ebezondile ngoba wanjengomuntu owayesexothe loMnangagwa kuzani ukuthi engathathi ilizwe leli. You never accept ukuthi uMnangagwa umuntu ayemxotshile waphenduka wazoba ngumongameli welizwe.
Uthi ibutho labambana labantu be-MDC ekumkhipheni embusweni. Uthi kwakungela bantu beZANU-PF abangena esitaladeni betshengisela. Ungathini ngamazwi akhe la?
I don't think ukuthi uMugabe uyakuvuma ukuthi kulabantu abezanu ababengasamfuni. Ngenxa yokuthi abantu bezanu babengakazi, since 1980 abantu bezanu babengakazi bemtshele uMugabe iqiniso. Babesithi bayamthanda, not because babemthanda, abanye babemesaba, kodwa abanye babemtshela kwenza ukuthi bemtshele lokhu afuna ukukuzwa ngoba bafuna ama-opportunities. Ama-politicians amaningi ngama-opportunist. Bakutshela lokhu afuna ukukuzwa ngoba bafuna izikhundla, bafuna ama-tender, bafuna ukusebenzisa ibizo lakho ukuthi bentshole onke imali bethola amaloni emabhenki. So ngakunanzelela ukuthi iningi labantu lalisithi liyamsekela lalingamsekeli. Lalisithi liyamsekela ngoba kukhona ababekuyizuza ebandleni elibusayo. So ngaleyo ndlela ucabanga ukuthi abantu abamathe ezitridini ngabantu be-MDC. Ngendaba engazibuza ukuthi kathi abantu bezanu indaba bengayenzanga i-counter match bamatsha besithi bayamfuna nxa ukuthi babekhona abamfunayo.
Uthi njalo uMugabe ilizwe lisezandleni ezimbi kakhulu. esezandleni zebutho akusela nkululeko eZimbabwe lokwesingathi democracy abantu bayabulawa bayahlukuluzwa bayahlutshwa yebo kunjalo
abantu bebebulawa ngesikhathi umgabe sembusweni abantu bebebuswa ngamasotsha ngesikhathi umgabe sembusweni eZimbabwe bengena nkululeko ngesikhathi sembusweni so ambona ukuthi ubona ngani kulento ejintileyo uthethe ukhitshwe omunye umuntu wezanu kwafakwa omunye umuntu wezanu amasotsha lawo ayemgcinile embusweni from 1980 amtshela ukuthi engaphumi embusweni edliwe ngo-2008 yibo asebegcine umnankagwa so engabona ngani kumbe yena sekulento etshintshile ngoba yena uphumile
i-African Union ngokufisa kukamgabe ubona ingenela yini imncedisa ukuthi abuyele embusweni athathe njalo intambo zombuso abe ngumongameli
sesibonile ukuthi umnankagwa sehambe i-African Union waya-adresa amazwe amaningi omhlaba amsekela umnankagwa bayamu-accepta sebemelele ukuthi enze i-election e-free and fair and umnankagwa nxa engayenza i-election ele-semblance yokuba free lokuba fair uzadlula ama-standards those law standards zikamgabe ezazikhona ukuthi abantu babechaywa abantu babebulawa ngesikhathi sama-elections so angikuboni mina i-African Union izama ukubuya kathesi sithi umgabe kabuyele esikhundleni lokho nephume that will never happen
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ibandla lezaphu lenze umhlangano emavinkilini eHomestead eKZN namuhla lakhuthaza abantu abangakabhaliseli ukuvota ukuthi bayebhalisa ngobunengi ukuze benelise ukuvota kukhetho oluzayo kukhitshwe ibandla lezanu-PF embusweni. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleland South umnumzana Matthew Sibanda ukhuthaze izakhamizi zeHomestead ukuthi zibhalisele ukuvota ngobunengi njalo zikhuthaze izihlobo abantwana kanye labangane abakwamanye amazwe ukuthi labo bazebhalisela uhlelo lolu lungakavalwa.
Uma ungayanga vota uyabongatshengisanga ama rights akho lento oyisolayo ongayithandiye elizweni eyenziwa nguhulumende obusayo.
Esinye isakhamuzi esingenela umhlangano umnumzana Similo Nyathi uthe njengesigaba esahlaselwa igugura hundi abanye abantu kabasoze benelise ukubhalisa ngoba bengela zithupha ikakhulu labo abaphathwa yilumbhuqazwe. Wengeze njalo wathi inengi liphandle kwelizwe.
There are some people abahlala kuma remote areas laba bantu ba uthothi baba affected some years back so behluleka ukuthi bathathise even ama birth certificate because uthole ukuthi umuntu kathi lawo seze labantwana bangikhona bala ama birth certificate.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Simangele Dube uthe lanxa yena sewabhalisa banenge abaziyo abehluleke ukubhalisa ngenxa yokungabi lezithupha.
Ukuswela izithupha lokuswela ama birth certificates ukuthi ba register izinhlupha abalazo abanye izintandane abalabazali bokubamela.
Umhlangano wezaphu lo ungenwe ngabantu abambalwa njalo uyingxenye yemihlangano yaleli bandla eyokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa maduze nje. Uhlelo lokubhalisa abantu abazavota obeluqhutshwa yiKhomishini yoKhetho iZimbabwe Electoral Commission lapho ebijonga khona uZulu ezigabeni zonke zelizwe lufike emaphethelweni kumaviki amabili edluleyo. Kodwa abangakabhalisi bayenelisa ukuyabhalisa emahofisini alikhomishini atholakala kuzo zonke izabelo zelizwe lanxa nje abanengi bekhala ngomango. Ngimele iStudio 7 iseHomestead. Ningu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia, singeneke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Bengana masiva
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
usenziwe manje
kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngokugcotjwa kwenkosi yamandebele lapha ke sikhuluma ngo Prince Bulelani lobhengula Khumalo oza kugcotjwa nje sokusela insukwana ukuthi kwenzakale lokho ihlelweni lamhlanje silo mnumzana efidlela Ncube yena oyisikhulumeli sendlu yamakhosi. Baba Ncube linjani?
Siyaphila Nkosi.
Akusitshela ukuthi amalungiselelo okuthi kugcotshwe inkosi sokume njani namhlanje?
Konke sokume ngomumo. Inkosi iyagcotshelwa enkundleni yeBaba Phil Stadium emzini wamakhosi koBulawayo. Abavela ngaphandle basendleleni bayeza. Ngizakhumbula ukuthi kuyabe kulamakhosi avela ngaphandle abasuka emakhaya labo sebeme ngomumo ukuthi beze, abedolodeni bame ngomumo ukuthi beze. Yonke into isendleleni ngokuba le kulomehluko kazithobi kazibeki kubekwa isizwe.
Nxa sisikhangela isizwe kuthiwa ke kulenkomo esezimane zafakwa emphakathini kolapho ezadliwa khona ngale zinenganganani njalo lokunye ukudla kume njani?
Zise ukudla kuqondile konke kume ngomumo. Iy'nkomo zisangena zivela ezakhamizini, akula nkomo ethengweyo. Ngeza abantu zivele ebantwini, zivele emakhaya ngokuhlukahlukana, zivele enkayi, zivele eTsholotsho, zivele eBybridge, zivele eJombe, zivele eThabane, zivele eSilobela, zivele eGogwe. Lapho kulabantu bakithi khona, yizo lezo eziyabe zisiwa ngalolo suku kulowo mhlangano wabantu okugcoba inkosi yabo.
Ye, mase sikhangela-ke izethekeli elibona ukuthi ziyabe zikhona zivela ngaphi?
Izethekeli zizabe zivela emagumbini amanomhlaba. Kulabantu bakithi asebakhile emelika babekhona besikile vele abavela e-Europe, e-Germany, e-Britain, e-France, ngaphingathi ngaphansi kwe-Europe abakithi sebefikile nje ngikhuluma bevela khona. Bakhona futhi abakithi abavele e-Asia. Kanti-ke kukhona abavela ngaphandle abazabe bezivakashele abavela eBotswana, abavela eZambia, abavela eSouth Africa, abavele eSwazini ngokuhlukahlukana kwabo bazabe bekhona lapho. Ukuthi iwaphi amakhosi azabe khona siza kwethula ngendlela efaneleyo. Akufanelanga ngikwethule nje emsakazweni namhlanje, kuyafanele ukuthi kwethule ngendlela yakhona.
Ye, mase sikhangeleke inkosi yamandebele abantu bayimelele sibili kakhulu. So nxa sibuyileke abantu kumele bayihloniphe njalo njani njalo bayigcine njani?
Inkosi isisebenzisa abantu, kazange ukuzokondliwa uzokuthi isizwe uzohlanganisa isizwe uzokwenza ukuthi isizwe sindawonye kungakhathalekile ukuthi uyithi political party umuntu asebenzele abanye abakwenye political party, abasebenzele abanye bomhlobo othize lolimi oluthize phakathi kwesizwe sikamthwakazi. Ngokunjalo inkosi izokuba yisigijimi lesithunywa sabantu, uzosebenza labantu. Uzathi ngemva kokugcotshwa abesephuma aye emakhaya, aye enkayi, aye eSilobela, aye ngaphi ngaphi ngokuhlukana kwendawo zakithi, esiyavumelana labantu iprogramu ukuthi kuyini inkosi efanele ikwenze, ikwenzela abantu besebenza ndawonye. Akazanga kuzobasebenzela, uzoba yisithunywa esebenza kunye labo ukuthi kwenziwe wona lowo msebenzi. Inkosi ukugcinwa akunabunzima ekugcineni kwenkosi, ngumntanethu, ngumntana kamthakazi, uyahlala kunye labantu khona lapha esizweni sakithi.
Ye, singathi-ke uzadlelana njani labanye laba osokuthiwa bazigcobile lapha? Sikhuluma ngoRafael Khumalo mnumzana, lo mnumzana Peter Zudekalanga Khumalo.
Uzadlelana labo ngendlela vela azadlelana labo bonke abantu abafaneleyo. Angithi isizwe yisho esikhethayo. Yena uyagcotshwa yisizwe, uyagcotshwa umthakazi. Kodwa uPeter Zudekalanga Khumalo ayisiyo sitha sakhe. Ustanley Rafael Khumalo asiyo sitha sakhe. Noma ngobani abanye abangazigcoba kusiya phambili, asiso sitha senkosi uBulelani nxa isigotshiwe. Isitha senkosi uBulelani yibuyanga, yindlala, yikungafundi kwabantu, yikufa kolimi lamasiko. Yikho azabe kukhangele uyabe ngabi namuntu uzabe ezobutha kunye labo oStanley Rafael Khumalo laboPeter Zudekalanga Khumalo labo bonke abantu. Kuyabe kuhlanganiswa wonke umuntu kanasitha uzosebenza labo bonke abantu behlangene bengumthwakazi.
Baba Ncube, siyadumisa kakhulu, silifisela ukuthi lenze konke kuphumelele.
Siyabonga kakhulu Nkosi.
Lingathilela kusasa baba.
Okay, bye-bye.
Lo umnumzana efidlela Ncube ophethe umsebenzi wokubona ngokugcotshwa kwenkosi oyiso isikhulumeli zalabo abalungisela umcimbilo. Ngilethemba lokuthi siyehlanganisa abaphilileyo njalo ngeviki ezayo. ngolivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
kangele ezinye ziyawagcina amasiko kangele amanye amazwibayawagcina amasiko owawusenziwe
manje. Siyabonga Gibbs ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Singeneke kuhlelo lwabasakhulayo lo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Nhlanhla Moyo ongumunye wabasakhulayo okhangelele ukungena kukhetho kulumnyaka ozabe ncintisa esigabeni seBulawayo Central. Moyo, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, ngiyaphila ntuna baba, njani?
Hayi, lami ngiphilile mnumzana, ngiphilile. So awungitshele ke mnumzana, sengibalile okunengi ngawe ebulenjini bokuzilibazisa i-internet, and ngibale ukuthi wena uke waba ngumongameli welizwe wabasakhulayo ngesikhiwa sithi junior president. Awungitshele ngamafishane ngalokho, nxa umuntu esesithi ungumongameli wabasakhulayo welizwe, kahle kahle yini umsebenzi wakhe?
Nxa ungumongameli wabantu abatsha elizweni, ukhangelele kakhulu ukuthi ube umela amalungelo abantu abatsha at national level, esingathi thina i-advocacy on child rights and issues affecting abantu abatsha. Into esingakhangelela ukuthi ngesikhathi sami sasikhangele kakhulu endaweni zokufunda lezi education, lama child marriages akadingana asehluphile kakhulu elizweni lethu.
Right, but besides ukuba ngumongameli wabatsha, uke wakhokhela inhlanganiso ezijeneyo ezikhangelela ukuthuthukisa abontanga emphakathini kweZimbabwe, isiluleko yi-ACT Leadership Foundation. Awungitshele ngamafishane ngalokho baba.
I-ACT Leadership Foundation ngathi ngesilungu sithi it's a human capital development company esebenza ikhangele kakhulu abantu abatsha ukudevelop ama skills ukuthi nxa sebesithi sebengena endaweni ezinjengasemsebenzini kulesikhathi esinenge ukuthi uyathola ukuthi abantu abatsha iconduct abafika bese beyenza lento eziningi ezokuthi nxa ukhangele umuntu uyabuphuma esikolo awuzange wafundiswa ngokuthi iwork environment yona ihandlwa njani. Ngicela uzuthole umuntu engasasebenzi kuhle, but abantu bangakwanisa ukuthi bafundiswe khona ukuthi bangaziphatha njani nxa sebengena emsebenzini. Lalaba abangekho emsebenzini njengabantu abantu abatsha abaqalisa amabhizimusi, ukuthi ibhizimusi lona liqaliswa njani, ulihendla njani, ukuthi i-finance yakho yonke, lokuthi ama-customers asetshenzwa njani, lokuthi loku-formalize nje i-business. Abantu abatsha kungani information le ayikho ku-education curriculum. So into esesizenza sizidingela, so sayiqalisa i-ACT Foundation ukuthi sikwanise ukufundisa abantu lamankampani asakhulayo ukuthi akwanise ukuthi azikhulise.
Right, awungitsheleke mnumzane Moyo, ngomunye wabontanga okhangelela ukungena kukhetho kulumnyaka. Kulumnyaka sikhangelela ukubona abontanga abaningi, izibonelo nguwe kulo nkosazana Fatsai Mahere kanye lo nkosazana Bembayishe Mshaburi. Kuyini okwenza ukuthi nina njengabasakhulayo libe lezifiso zokungena ukhetho?
Ngiyabonga. Ithi ngiqale ngokuthi ukukhula kwethu thina sikhule sisizwa kuphela ukuthi iZimbabwe la kwakulilizwe elihle, iZimbabwe izinto zazime kanje zizinhle. Uzuzwe abadala besithi hayi, thina ngabe kuya ngathi ngabe siyabuyela lapha kade sikhona, kuze kube lanamuhla asika kubone konke lokhu abadala abakhuluma ngakho. Njalo uzathola ukuthi abantu abatsha kathesi thina we constitute the majority of the population, kodwa ungakhangela endaweni zokubusa lezi ndaweni ze-leadership akula representation yabantu abatsha. So ama-leaders akhona lawo aprotect awabo ama-interests of their particular demographic, asakhangeleli abantu abatsha. Ikuzathola ukuthi abantu abatsha yithi sesigcwele ezitradini esitshona asigijimisana lawo laborobaye be-council sizama ukuthi sinjani sithole ukuphila. Kukanti-ke kungaba labantu abatsha ezikhundleni lezi ezepolitiki la ku-leadership, siya sikhona ukuthi sizisisane njalo sibe accountable to our generation kwanise lathi ukuthi sinjani sithi hayi manini sithathe ibaton that is gijime lalo sikwanise ukuthi sithuthukise ngoba icontext izinto sezijintshile akusafani lawuqala we now live in a global village
hayi Nhlanhla ngibona ngani isikhathi iso sesiphelile mnumzane balaleli sesifikele emaphethelweni kohlelo lwethu lwabasakhulayo kodwa mthwakazi omuhle masidibane ngeveke ezayo lapho ngizabe ngiqhubekela phambili ngengxoxo le ngixoxa lo mnumzana Nhlanhla Moyo ongumunye wabasakhulayo okhangelele ukungena kukhetho kulumnyaka kwanele kwalamhlanje mthwakazi omuhle olibalisayo ngumike obe lilale
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
lami ngiyabonga kakhulu ngiyamukela labalaleli bethu abasilaleliyo namhlanje kusihlwa
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje bemfuna sikhangele indaba eyokukhuleka le kuyindaba eqhakathekileyo ngenxa yokuthi akula enye indlela umuntu angakhulumisana layo noNkulunkulu ngaphandle komkhuleko kodwa kule mkhuleko ehlukeneyo ezabala uTimothy okuqala kuyincwadi kaPaul ekhuluma noTimothy kuchapter ka2 uthi yena uverse ka1 ngakho ke kuqala kukho konke ngilaya ukuba ukunxusa lokukhuleka lokucela lokubonga kwenzelwe abantu bonke lapha mbona ngani uPaul ekhuluma lapha wakubeka kwabegcekene ukuthi lumkhuleko ngathi kumbe ukuthandaza lokukhuleka lokhu kumele kwenzelwe abantu bonke ungaya kuverse yes 2 ukhuluma lokuthi amakhosi lazo zonke izikhulu ukuze sihlale kuhle langokuthula sikhonze uNkulunkulu sibe lokuhlonipha kukho konke abantu abaningi bathona bembuza lombuzo ukuthi kanti vele khona ukukhuleka nokuthandaza kuyini ngizaqalisa ngokuqala othwa ikunxusa ukunxusa kumele ukuthi nxa umuntu ekhuleka ekhulekela abanye abantu ngesikhathi esiningi nxa sikhangela leli bala lapho elavela khona likhuluma ngomuntu omele kumbe ngathi umuntu oba ngumlamulankunzi omela abanye uNkulunkulu usibizela khonoko ukuba thina nxa singamaKristu akumelanga sicabange ukuzithandazela thina kodwa kuphela kodwa silomlando okuthandazela ilizwe lethu silomlando okuthandazela izigaba zethu silomlando okuthandazela abanye abantu esikhathi esiningi thina njengabantu siyabe sicabanga ngokwethu ukuthi namhlanje nje nangila kudla kumele nithandaze kumbe abantu abami ndinga ischool fees kumele nithandaze kodwa uNkulunkulu usibizela ubizo oluphezu kwakho lokho kulubizo lokuthi sithandazele abanye abantu okwesibili laphana uPaul ukhulume ngokuthi ukukhuleka abantu bayamangala bethi akade ukuhlukana ngapho ukukhuleka ukunxusela ukukhuleka ukuthi ukuthi umuntu uyabe sethandazela olunye ulutho abefuna ukuthi uNkulunkulu alufeze njalo ngifuna ukugcizelela ukuthi uNkulunkulu kaphenduli umthandazo kumbe umkhuleko ongaphandle kwelizwi lakhe ngakho ungeke wathandazela into uNkulunkulu angavumelani layo kulomunye umuntu oyekuze sithi kambe singathandaza ukuthi uSathane asindise kumbe uSathane ayekele ukuba uSathane into enjalo ingeke vele yenzakala ngoba kuphela izwi likaNkulunkulu ngakho uthanda izinto ezisezweni likaNkulunkulu uletha umgcujo ukuthi kumele ke uqhakatheke ukuthi umuntu abe ngumuntu olizwisisayo ilizwi likaNkulunkulu abe ngumuntu olijayeleyo ukwenza ukuthi nxa lapha usuthandaza uthandaza ukhumbuza uNkulunkulu ilizwi lakhe ukuthi izithembiso zakhe zithini ngawe ngelizwe lakho kumbe ngesigaba sakho ikakhulu singakhangela lapha ukuthi uNkulunkulu uthini ngathi ngaletha umzekeliso ukuthi nxa umuntu egula imibuzo obakhona ukuthi kambe uNkulunkulu yabefundisile yini kumbe uNkulunkulu umfundisa izinto eziningi ngokuthi ngigule so kumele ukhangele ilizwi likaNkulunkulu ukuthi kanti vele lona lithini ngemkhuhlane lithini uJesu wayesenzani nxa efica umuntu ogulayo wayesidayi lomkhuhlane ngokuthi uNkulunkulu kufundisa olunye ulutho kumbe wayefika ethandazela lowo muntu asile sikhangele labafundi bakaJesu kaJesu ukuthi ngabe abehlangana lomuntu olemkhuhlane ngabe ehlangana lomuntu owayehlukulezekile emzimbeni babe senzani ngakho konke lokhu kutholele izinto kaNkulunkulu okunye okukhona okuqhakathekileyo lapho uPaul ukhuluma ngokucela langokubonga ukuba kuyindlela yokuthandaza njalo ikakhulu abantu abaningi nxa bethole ulutho kuNkulunkulu balutshwana abaya kuye besiyabonga siyakhumbula laphana uNkulunkulu uJesu azasilise abanesilephero abalitshumi ukuthi uyedwa kuphela waphenduka wazobonga uJesu wasesithi ngenxa yokuthi ubuye wazobonga sengikwenza uhluphelele kuzo zonke izinto ngakho umthandazo wokubonga uyaphelelisa izinto eziningi
kuyiqibe mfundisi
ako siyabonga baba uNkulunkulu sesithandazela abalaleli bethu namhlanje abahlukuluzeke emzimbeni abanye bakhathazekile engqondweni kulezi zinto ezibahluphayo kuba baba sesicela ke namhlanje kuba ubenzele umusa wakho uhlanganelane lezidingo zakho ngakho siyabonga njalo namhlanje kuba wena inkosi esizwayo nxa sithandaza namhlanje sizwile njalo usuphendule umthandazo wethu ngegama lika Jesu amen
kube njalo mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibongile kakhulu mfo wethu sithandazela labalaleli bethu inkosi babusise iphendule imthandazo yabo yonke
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda Kwezemidlalo lamhlanje iqembu le Dynamos yilo eliphakamise inkezo yeZimbabwe National Army Charities Shield namuhla ngemva kokunqoba ele Highlanders nge-2-1. Abahlohlele iDimbare ngokuza naiDemera loTawanda Macheka. Ezikamakepula zona zihlohlelwe nguAdrian Sila. Amadodana asewisile bathi ithemba lami ngongena lalo endumisweni silitshayela wonke amakholwa ke lingoma lamhlanje njengoba kulilanga lesonto. Hayi ke singakehlukani mthwakazo omuhle sikhangele ebezihamba phambili. Umnumzana Robert Mugabe uthi uhulumende wakhe kumele ebuyiselwe embusweni ilibutho. Kodwa incwethi kwezombusazwe zithi inkomo ingazala umuntu. Ibandla lezaphu likhuthaza uzulu ukuthi abhalise ngobunengi ukuze avote kukhitshwe ibandla lezanu PF embusweni. iDynamos inqobe iHighlanders ngethuka 1 yaphakamisa inkezo yeZNA Charities Shield. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.